Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani nxa esethe wafika esikhathini sobunzima lapho sedidekile loba edabukile enhliziyweni waba lemicabango eminingi esesehluleka ukumelana lesimo akiso uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Khathesi isimo somnotho welizwe senza impilo kaZulu ibe nzima osekungadala imikhuhlane yengqondo. Enyangeni ezimbalwa ezedluleyo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uveze ukuthi isigidi sabantu eZimbabwe baphethwe umkhuhlane wengqondo ethi lokhu kubangelwa izinto ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokuhlukumezeka. Umnumzana Mthandazo Ndlovu omele iRichard Bites Trust inhlanganiso esebenza labahlaselwe ngumkhuhlane wengqondo uthi umumo weZimbabwe wenza wonke umuntu azwe enyathezelwe phansi ngakho abantu balakho ukulahlekelwa zingqondo.
Sizananzelela kubana kuba nendlela eziningi zokuzama ukuphathisa yena lo umuntu. Uthola abantu sebesithi hayi ingqondo zimbalekele mana ke sizame isintu uloyiwe. Kodwa indaba ekhona nansi umuntu ekudalweni kulezinto abazibiza ngesilungu bethi ngama dopamine levels. So into lezana ziyayehla ziqhanse zisiya ngokuthi umuntu isimo kuye simi njani. Sikhangela kathesi ngokukhukhuzeka kwaso isimo sethu wonke umuntu ungani unyathezelwe phansi. So nxa umuntu engani unyathezelwe phansi lawa ama dopamine levels lana ayehla. Umuntu lana kufanele edingelwe indlela yokumbonisa ukubana a ukuzalunga two kudinga ukubana kade vele wona ama dopamine levels angkhona singa-raise njani esenziswa izingcitshi singahambanga sakutshayela amathambo.
Uyaqhubeka njalo uNdlovu ethi kuyadingeka ukukhangela imbangela yokusindwa yemicabango ukuze umuntu ancediseke asile.
Let's hang izibonakaliso eziphuma ezangkhona ze-depression sibe sesidinga ama-activities angamenza ukuthi abone kule positivity even in life. Noma umuntu kumxalela nje umsika so akudinga into engamvula amehlo kumele ukuthi kokho kusasele mpilo.
Udokotela wemikhuhlane yengqondo unkosikazi Nombulelo Kroko uthi nxa umumo welizwe ungamanga kuhle ulakho ukwenza abantu ukuthi badangale imimoya bagcine besiba le micabango eminingi.
Nxa izinto zingamanga kuhle elizweni kuyenza ukuthi abantu badangale umoya badane baswele ubuthongo behluleke lokudla bese kubiza ngesilungu sithi i-depression. I-depression le indlela esiyelapha ngayo kuncedisa lowo muntu ukulungisa imicabango yakhe ukuthi engaboni konke ingani komnyama akwanise ukubona ukuthi kulenye indlela etshiyeneyo angabona ngayo ukuthi impilo ingaba ngcono. Kuyomele ukuthi ebone u-clinical psychologist nxa kuthe kwadlulisa kumele aphinde athole amaphilisi ayandise ukuphiwa ngu-psychiatrist.
Uyaqhubeka unkosikazi Kroko esipha isibonelo somuntu ongathokozi ngeholo lakhe ethi ulakho ukuphambaniseka engqondweni.
Emsebenzini umuntu kathokozi ngoba imali ayitholayo incinyane ngapha ngekhaya imuli imelele ukuthi ukudla kuthengi kwenziwe lokhu yikho umuntu egcine sesiba le sikubiza sithi yi-depression edingakala ukwelatshwa. Clinical psychologist uyaxoxisana laye lowo muntu emncedisa ukutshintsha imicabango yakhe le abe le micabango eyakhayo.
Umnumzana Thembani Dube ongumbalisi uthi abasakhulayo abasandisanga ukuhlala labazali ngakho nxa belokuswela okuthize balakho ukuthatha izidakamizwa.
Uma endlini eswela lokho okufunakalayo sibalise izigqoko zesikolo sibalise impilo enhle ayisekho ngenxa ye-economic situation. Lapho abantwana sebezibona sebesenkingeni sebephephele ezidakamisweni.
Ubunzima kwezomnotho welizwe kanye lawezombusazwe kulakho ukwenza abantu basindwe imicabango eminingi ngoba sekukhanya kungela themba lokuphila. Kodwa umkhuhlane wengqondo umkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho kanye lokuncedisa lowo ukuba aguqule imicabango engaphazamisa abone enye ingxenye yempilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.